Right.
Siyabonga Sandra Lo Chris le tshona njani emakhaya yikutivana emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 29 ngomabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni kumagagasi awe 909 medium wave shortwave 4930120 la ku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku internet ku website yetu ethi www.voandebele.com i website njalo www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Siyazi ukuthi izithembiso ayisikho kunikeza. Uvamile ukuthi uhulumende bethembise nxa kulo bephambi kwabantu kodwa kungayisikho abazokwenza bengabuyela emahofisini nabo. Yiko sithi ye siyakwamukela lokho kodwa sizayala lokho sixoxisana la uhulumende ukuthi hayi gafeze izithembiso zakhe zamacommunity radio.
Uhulumende uthi uvumelana loZulu ukuthi ukusungulwa kwemisakazo yezabelo ama-community radio stations kuqakathekile ekuthuthukiseni inhlalakahle yabantu.
Yikho-ke i-council ithe lawo malunga ephalamende kasuswe edale lephalamende ngamafitshane sifuna beqotshwe ephalamende bengameli inhlanganiso yethu.
Icele le-MDCT elisekela uTsvangirai lixotsha amalunga edale lephalamende alithumi lanye phezu kokusekela imizamo yokususa umnumzana Tsvangirai esihlalweni.
Izeki ithi siguqule ukubhaliswa kwabalelungelo lokuvota ukuze babhalise ezitishini zokuvotela ama-polling stations.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Uhulumende uthi uvumelana loZulu ukuthi ukusungulwa kwemisakazo yezabelo ama-community radio stations kuqakathekile ekuthuthukiseni inhlangothi ezisalela emuva ukuba olubasa olwabesifazana. Wathembisa ukuba abenhlanganiso ye-Broadcasting Authority in Zimbabwe bazaqala inhlelo zokusungulwa kwayo lumnyaka ungakapheli. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo lentatha lezindaba okufana le-Media Institute in Zimbabwe imisa ezaziwa ngemikhankaso yokusungulwa kwale misakazo yezabelo zithi ziyakhathazeka ngokuphuza kukahulumende ukuyisungula lanxa ehlezi ethembisa ukuthi uza kwenza lokho.
Umsekeli wokuphatha intambo wezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Supermandi Wanzira uthi iqakathekile imisakazo yezabelo ekutholiseni uzulu imibiko lolwazi kakhulu kwabesifazane labantwana. Umandi Wanzira utsho lokhu emhlanganweni wentathelizindaba owenzelwe eHarare lamhla oqoqwe ngabenhlanganiso yemisa Zimbabwe. Lomhlangano bewuphezu kokwethulwa kwempumela yenhlolisiso ethe yenziwa phezu kokuziphatha kwenhlangothi zikahulumende zokukhulumisana ukuba ziqhuba kanjani ekutholiseni uzulu ulwazi kanye lentathelizindaba. Umandi Wanzira utshele intathelizindaba ukuba uhlelo lokutholisa amalayisensi avumela ukusungulwa kwama-community radio stations luzaqakathekisa izigaba lapho kungatholakalanga abafisa ukusungula imisakazo emikhulu ama-commercial radio stations okunjengesigaba seMathebeleland South esingatholanga lutho lapho kunikezwa amalayisensi imisakazo efana le-ZFM kanye le-Star FM wonke aseHarare. I-Studio 7 ikhulumisane lenkokheli kanye lentathelizindaba phezu kokuqakatheka kokusungulwa kwalama community radio stations lokuba azaphathisa njani kundaba zentuthuko kaZulu kakhulukazi abesifazane. Umnumzana Nhlanhla Ngwenya okhokhela inhlanganiso yemisa Zimbabwe uthi lanxa kujabulisa osekukhulunywa nguhulumende sekusenziwa lezithembiso zokuzimisela kwakhe ukuluqala uhlelo lokusungula ama-community radio stations abenhlanganiso yakhe lezinye bazaqhubeka bekhankasela ukusungulwa kwawo kuze kufezeke abakufunayo.
Siyazi ukuthi izithembiso ayisikho kunikeza. uvamile ukuthi uhulumende bethembise nxa bephambi kwabantu kodwa kungayisikho abazokwenza bengabuyela emahofisini nabo. Yikho sithi ye siyakwamukela lokho kodwa sizayala lokho sixoxisana layo uhulumende ukuthi hayi gafeze izithembiso zakhe zama-community radio. Sijabula njalo ukuthi umongameli uthe yena nxa besinikeza ama-license ama-community radio bazaqala ngendawo lezo ezingazange zi-applyele i-commercial radio station ubalise emathebheleni south. Yikho sizokhuthaza uzulu wemathebheleni south ukuthi hayi abalungiselele njengoba uhulumende ethe uzoqala khona le belungiselele ukulayisenswa bengayangisi beswele ukuthi uhulumende abe sesithi salinikeza ithuba lehluleka ukulithatha abalithathe lelo thuba lapho elizovuleka khona.
Kodwa ingcwethi kwezemisakazo lokwethulwa kwezindaba zithi ziyoyicela isivuthiwe lindaba ngoba kusobala ukuba uhulumende engazimiselanga ukuwathukulula amagagasi bavunyelwe ukusakaza labo abafisa ukusungula ama-community radio stations njengoba ehlezi ethembisa kokuphela kodwa kungela okwenziwayo kuphelela ekukhulumeni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Inkokheli esekela umkhokheli webandla le-MTCT namuhla inqume ukuba abenza umhlangano wokuxotsha umnumzana Mogentswangirai ngemva komhlangano wedale le-National Council sebesixotshile kubandla. Abaxotshiweyo laba babalisa umnumzana Tendai Biti oweHarare East, uSolomon Mazore omela iZivarasekwa, uPaul Mazore omela iGlenview South, uMoses Manyengabana omela iHighfield West, uWillas Mazimure oweKambu Zuma, Samuel Sipepa Nkomo omela iLobhengula, uBekuthemba Nyathi owePhelandaba Mpophoma, uNkosazana Evelyn Masaiti ongene edale lePhalamende ngohlelo lweProportional Representation, umnumzana uWatchi Sibanda oweMathebeleland South, uSettlement Chikwinya oweMbizo lomnumzana Rechi Moyo omela iLuveve. Kubikwa bekulamakhulu abantu phandle kwamahofisi eHarvest House ehlabela ingoma zokusekela uTswangirai ngesikhathi kusenziwa umhlangano weNational Council lo namuhla. Ngemva komhlangano, umgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo utshele abasekeli bebandla izinqumo ezithethwe yilomhlangano ezivalisa ukwenziwa komhlangano omkhulu okukhetha inkokheli iCongress ozaqhutshwa ngomfumfu lonyaka lanxa lomhlangano obumele wenziwe ngomnyaka ka-2016. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umoyo ukuze sizwe okuningi okwenzakale emhlanganweni lo.
Engithanda ukuthi ngikutshe ukuthi umhlangano uhambe kakuhle kwangabi lo msindo kumbe lensolo. I-National Executive ihlangene ekuseni ya-recommend ama-reservation ekuyiwe siwathethe sawahla ku-National Council. Ku-National Council sifike kwabo le ngxoxo kuzigaba ezijiyeneyo okuyizwa kade zilethwe yi-National Executive ukuthi sizikhanyele. Okwakuqala sikhulume kakhulu ngomhlangano lo obungaphandle kwomthetho oyenziwe ngutendayi legenge yakhe. Sazokhuluma okwesibili ukuthi kuyenziweni ngamalunga edala ephalamende la akade ingxenye yomhlangano nalo obungekho emthethweni wesisekelo senhlanganiso yethu iconstitution yethu.
Manje pho labo abangamalunga edale lephalamende kade bekhona emhlanganweni wabo Tendai Biti lithe lanquma ukuthi kuzenziwani?
Mayelana lodaba lwamalunga edale lephalamende, i-council icacile kakhulu kulokho yathi khona labo bantu abangena edale lephalamende bengeniswa inhlanganiso ye-MDCT ekhokhelwa nguTswangirai. Nxa sebengasasebenzi le nhlanganiso ekhokhelwa nguTswangirai abasela sizathu ukuthi bebe khona edale lephalamende bemelele inhlanganiso abangasoyingxenye yayo. Yikho-ke i-council ithe lawo malunga ephalamende kasuswe edale lephalamende. Ngamafitshane sifuna beqotshwe ephalamende bengameli inhlanganiso yethu. okuqondane le kwenzwa kweCongress yenhlanganiso nxa ungananzelela uzathola ukuthi bekumele ngokusemthethweni iCongress yethu ibe khona ngo-2016 kodwa ke iNational Council ikubone kufanele ngenxa yeziphithiphithi lezi ezenzakaleyo njalo lokuthi silokhetho kumele silungisele kilo kumele senze iCongress yethu siyilethe.
Umnumzana Lovemore Moyo ngumgcini sihlalo webandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eHarare.
Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uChris Gande weStudio 7 uphinde waxoxa lesikhulumelisa labo abathi umnumzana Tswangirai kasuke esihlalweni umnumzana Sam Siphepha Nkomo ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngenyathelo elithethwe emhlanganweni walamuhla.
Weni kangikwazi ukuthi umuntu uxoxwa njani engekho phakathi kwalowo mhlangano. Ungeke wathi umkakho ungamthathanga usisi uyamxotsha njani ungakamthathi.
Manje kuyini osekuzayenzakala, lizahamba yini emthethwandaba kumbe kuyaphelela kona?
Hhayi, emthethwandaba sisiya kwenzani. Sikhona eParliament siyi-MDCT, labo bazabakhona nge-MDCT yabo.
Bathi njalo labo abalempahla yebandla kuzamele bayilethe egoqele izimoto.
Yikho ke lapho okuzakhokhela ukuthi kuyiwe emakhoti nxa kunjalo.
Umnumzana Sam Siphepha Nkomo yisikhulumelisa labo abathi umnumzana Morgan Tsvangirai kasuke esihlalweni ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Kunjalo nje ingxabangxoza yebandla leMDCT sisabalele isuka eHarare iyafika kwezinye isigaba zelizwe. Kubikwase kudoniselwana impahla yebandla ngamaxuku alembono etshiyeneyo ezigabeni ezibalisa iMaswingo, Mutare leMashonaland West. Limpahla igoqela imota lemitshina yamakhompyutha kanye lokunye. Amapolisa eHarare abikwa ebize isikhulumeli sebandla umnumzana Douglas Monzora wayetheswa icala lokutshaya omunye umsekeli ocatshangelwa ukuthi ngowexoko likamnumzana Bidi ngomgqibelo. Kodwa uMonzora uyakulandula lokho esithi wayesemaswingo ngelanga ukuthiwa wadala icala ngalo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele encwadi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwanazi ukuze sizwe imbono yakhe.
Iyo ingxabangxoza esihlangana layo nxa ukhangela indaba zombusazwe zelizwe leZimbabwe. And yikho kusitshengisa ukuthi iminyaka yonke le abantu kade belokhu besithi bona balenkokheli ku-opposition besitho amachapha njengana layo siwabona esenza uchapha obunjengabona lobo ku-politics. Kumele ukuthi nxa abantu ngabe serious abantu beZimbabwe baqalise na manje ukuzinuka amakhwapha ukuthi nxa kade belandela umuntu onjengoTswangirai bemthatha njengomuntu oserious esesenza into ezinjengazo nezi nakho okwenzayo kukhanya ku-west kulalokhu okwenziwa ngumgabe. Asibone mahluko phela uzabe u-west kulo mgabe ngoba yena futhi uvele kafundanga ungani ngokuyistandard pho abantu kade bemkhusela iminyaka yonke le sokufanele baqalise ukuzibuza ukuthi impilo yabo lelizwe lama-protections abo ngelizwe leZimbabwe kade bewakhangelisa ukuthi aza kuya ngaphi njalo kathi esibathi aye ngaphi ngoba ngesimo esikhona kulohlupho olukhulu loluzayo.
Ngokubona kwakho ubona ungani kuzaphetha ngani ibandla lizadabuka phakathi na?
Selidabukile phakathi nxa kuthiwa ezinye inkokheli ezibandla lona leliyana sezixotshiwe. Singakulibali ukuthi lazo zinkokheli njalo iningi labo abaxotshiwe bebevele besephala bavele basephalamente bavotelwe ngabantu ukuthi babe sephalamente kunaphana. Labo bantu ababavoteleyo asikeze ukuthi sebebalahlile na. Ngokuqondileyo kuhle sihle sikwamukela ukuthi selidabukele okwesibili. Kusho ukuthi lizoqhubeka lokhu lisiya lihlephuka. Kodwa nxa lisiya lihlephuka ngendlela enje lisitshengisa ukuthi onguye okade eyinkokheli nguye olekhanda elitshekileyo.
Singabona na bona labo asebexotshiwe bebambana lamanye amabandla ikakhulu elikamnumzana Wolfman Ncube?
Amabandla abambane singakulibali ukuthi abazisilungu bathi bona ku-politics there are no permanent enemies and permanent friends. Bangabe kade besehlukana ngembono eminyakeni edlule kodwa sesikhangela isimo esikhona lento abantu bazama ukubahlosa ukuyenza kungabenza bacine behlangana bavumelana ukuthi basebenzelane babumbila ibandla linye. That remains a very strong possibility. So singakutshaya indiva mbona ngazalo kungenzeka.
Lo zihlobo bekuyincwadi ecubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga hathi uGeorge Mkhwananzi njengokutsho kwethu siyaxolisa kini balaleli kanye lakumkhwananzi.
Inhlanganiso kahulumende ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi abantu abalelungelo lokuvota sebezabhalisa amabizo abo eziteshini zokuvotela ama-polling stations kulokubhalisa emawadini abo njengenhlala yenza ngendlela yokunqabela ukuthi ibizo lomuntu oyedwa liloshe kwabili. Lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo weZEC unkosikazi Rita Makarawe emhlanganweni inhlanganiso yakhe eyoqhubela inhlanganiso ezizimeleyo lamabandla ezombusazwe eHarare oqalise izolo waphela lamuhla. Unkosikazi Makara uthe kuningi osekuguqulwa kuhlelo lokuvota elizweni okugoqela ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kanye labasemajele labo bevote njengalokhu okulotshwe kusisekelo sombuso esitsha. Kodwa uCouncillor Peter Moyo weHarare ukucelela MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai uthi bekulungile ukuthi kubhaliselwe ukuvotela emawadini.
Mina angikuboni kuyinto ezathokozisa abanengi. Ngani ngoba siyakwazi injongo yabo. Bake bazama ukuthi bakuyenze siya kuma elections. Bayenzela ukuthi kona ema reserve yebo etowns zikhona ezinyindawo ezinjengabo ePuete oHarare South nxa sikhuluma ngeHarare. Kwese kusithi indawo ezisema reserve izangabo umtoko. Bayabe senzela ukuthi bayethuse abantu kwenzela ukuthi bavotele. Izalo imsebenzi wezalo lo siyakwazi into abayenzayo leyo makarawu into esayalayo yena leyo ukuthi kona abantu akufuzanga ukuthi kona angarejista esikolo kumbe emzilikazi abesethiwa kona hambe uvotele emzilikazi not kuwadi yonke konoko ayisiko umuntu nxa ekuwadi yakhe nxa kumbe siya ngaphi kumbe kuyisiphi isikolo kumbe yiphi polling station kufuze azihambele ayovotela lapho afuna kona. Lokhu bayabe senzela ukuthi kuba intimidate abantu. Okwabantu abediaspora labantu abasezibhedlela, lokho sikubona kulicebo elihle nxa kungayenzwa ngendlela enhle eyokuthi umuntu wonke uyabe ekhona ezibonela abantu bezivotela freely. Ya, lokho singakutabela. Not lokho kwama police stations lokho. Avela sizanani lapho.
Zekithi lokho kuza kwenqabela ukuthi abantu bebhalise kabili.
Ngamanga ulamuntu obhalisa kabili kumbe ovota kabili. Uvota kabili nxa bevele iyiyo indlela abafuna ukuriga ngayo. Umuntu nxa angavota angadiphi isandla unwele lakhe nasingeni ku-inklaphana. Uyazuza kuvota kabili njani? Uza rejistayo kabili njani? Yena evele ibizo lakhe liphuma lisekelise ewadini lakhe. Nxa umuntu angaphuma ewadini yakhe aye kwenye iwadi akula bizo lakhe. But nxa esewadini yakhe okubi kuyini? Akulanto embi ngabantu abadinga indlela zokuriga ngazo. Bavele kapiyazisoze bekhangele ngo-2018. Lokhu konke abakuyenzayo ismoke screen ezifo bayakonsulta akula. Consultation eyenzwayo la. Thina njengama-local authorities mina ngu-chief whip we-council. Wababiza ubani nxa mina u-chief whip ngingakwazi ukuthi khona i-council eHarare iza kuhamba iyokhuluma. Babiza umuntu oyi-official e-council ukwazini nge-politics. Ngabantu bezana besezana singama-functionaries. I-ZANU-PF project thina vela asikuboni ngathi into ehambayo.
Kuyini okungasebenza ngcono?
System kade siyenzayo nale ekhona yiyo i-system efuze ihlale. Ama-legislators kabayekele ukulala bephonga ukukhangela izinto bebanga into eziningi ezingenamsebenzi befuna utshana amagugu. Bavotela abantu ukuthi kona bayelungisisa umthetho bakufuze bayenze imisebenzi esabathuma wona batshiyane lenye ezinye izinto ebafuna ukuzama ukuziyenza. Umsebenzi wona lowo nxa ungahamba eParliament wayabezihlalele belele khonapho kuyadlula bekhangele.
Lo ngu-Councillor Peter Moyo weHarare okucelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Asizweni imbono kamnumzana Rugari Gumbo isikhulumise ebandla lezanu PF ngalolu daba.
Asikahlali phansi njengomhlangano ukuthi siphela siyavumelana yini nalokho okuyenzakalayo or okurecommendwa. So asikahlali phansi. So singahlala iripoti ngaphuma zahlala phansi sikhulume sibone ukuthi okuncedayo yikuphi okungancediyo yikuphi. Kodwa sibona njengaliyinto enhle sabona ukuthi uyimplimenta kwangkona abazayimplimenta njani. Sibeleli ukuthi siyikhulume lesibiro central committee.
Yeah, kodwa ibandla lakho asizange silizwe likhonona kakhulu ngendlela ukhetho olwaluqhutshwa ngayo inhlanganiso yeZEC.
Angifuni ukuthi ukuthi yithi mina kuza ngingono ukuthi sivetele kuma station or kuma ward, but okukhona yikuthi khona kumele sikhathi side yona leyo kufuna ukuthi kungasincedayo yini, kuyini okuncedayo, kuyini okungancediyo. Kodwa mina njengombono wami ngibona njengani, hhayi akula hlupho olukhulu ukuthi abantu bavotele ema-station abo. Manxa izinto lezo zilungise kuhle in time, angiboni into ehluphayo.
Abanye sikhuluma labo bathi obekukuhle ukuthi kube le voters roll esebulenjini e-electronic.
Sometimes ezinye izinto eziziyenza ziyabe zinama-intention achiyanayo. So asazi ukuthi i-electronic card yona leyo izanceda njani. Uyazi i-ICT iyahlupha phela izinto zethu zamantu asingeke ziyahlupha, because sometimes uyabe kube i-plan yokuthi izinto ziwonakale eZimbabwe. Kodwa into le kumele si-accept izinto i-changes ebuyayo, le new technology ebuyayo. So perhaps in the end i-electronic card, voting cards may not be the worst thing that can ever happen, but we need to understand it. Abantu bethu amele bayizwisise ukuthi izasetshenza njani, and akayila ezinye izinto ezingahluphi ilizwe lethu.
Lo mnumzana Rukare Kombo isikhulumise bandla lezanu PF.
Lebalalele iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com.
Inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba iMisa Zimbabwe sisole kakhulu ukubotshwa kwentatheli izindaba zeNewsday ezimbili izolo ezivalisa umhlelo waleli phephandaba umnumzana Nebanji Madanire lo Moses Matenga. Ababili laba bavalelwe kwamahola isithupha eHarare Central Police Station bebuzisiswa phezu kodaba oluphume kuphephandaba labo kunsukwana ezedluleyo. Olubikwabe lugcona usikomitsha amapholisa umnumzana Augustin Chiwori ngokwehluleka ukuqhuba umsebenzi kuhle kwamapholisa. Iphephandaba leNewsday lisole uChiwori ngemva kokuba amapholisa egijimise enye ikhombi phakathi kwedolobho leHarare. Umtshayeli waleyo khombi wabaleka wasegcoba umntwana wafa. UMadanire lo Matenga betheswa icala lokwethula udaba obelulakho okubangela ukungahlaliseki phakathi kukaZulu. Isiphathamandla seMisa umnumzana Nhlanhla Ngwenya usole kakhulu amapholisa ngokuhlukuluza ababili laba kanye lentatheli nje jikelele.
Siyakusola kakhulu lokho okwenzakala izolo. Sikusola nje sikhumbula kumbe ngithi isehlakalo lesisikhumbuza esingenzalo isehlakalo esenzakale koBulawayo. Lapho-ke amapholisa kaningi lalabo nje abasebenzela i-intelligence esingathi ngama-arms of state security eZimbabwe bazivakatshele iradio dalo, basetha iradio dalo kalo okhokhela iradio dalo kokwanza lesi sikhathi uzenzele Mbebele besithi badinga imthina yokusakaza. Uzenzele Mbebele nabanye bakhe baqede amalanga amabili lokhu behambe emapholiseni kungazwakali ukuthi kuyini abakufunayo amapholisa okwamalanga amabili. Sesi sithi sithi nje siyazama ukuhlayisa lolo daba kube sokusenzakala lesi sehlakalo sayizolo. Yikho sithi thina konke lokhu kuyakhombisa ukuthi yiloba nje sesile constitution entsha, kuphethe lo hambo olude, uhambo okumele luhanjwe yilizwe leli ekuvikeleni intatheli izindaba lapho zithi ziyenza umsebenzi wayo. Siyakusola kakhulu ngoba yona i-constitution iyabanika ilungelo lokuthi besebenze bekhululekile. Kodwa-ke uzathola ukuthi akukahlonitshwa lokhu. Kungahlonitshwa nje kungoba sokuthethe isikhathi ukuthi uhulumende ahlale phansi alungisise udaba lokuthi kube le mthetho ezasekela isisekelo esitha bengathi ezahambelana lesisekelo esitha se-constitution yeZimbabwe. Thina sithi lokho sokumele kulungisise ngokushesha ukuthi indaba lezi zingabi.
Umnumzana Nhlanhla Nkwenya, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba iMisa Zimbabwe.
Kuhlelo lwamasiko ngeviki ephelileyo sizwile unkosazana Precious Dube olwela ilungelo loluntu lomnumzeko Thandeko Zintimkandla bexoxa ngodaba lo labantu abalamehlo bendile kumbe bethethe. Unkosazana Dube ugcine ngokuthi omama labo yibo abaxotsha obaba ezindlini njengoba abanye bekhuluma liphume lize liyetshona. Silisusa ke lapha lamuhla udaba lolu lonkosazana Dube.
Obaba bazifihla kakhulu. Kanti umkakho uma ule problem ungathi mama ngile problem enje. Likhangelisisa iproblem le lomkakho. Umkakho la uzabuya lamanye ama ideas. Encane kumkakho ngonesi kumbe ehambe ebuza kudokotela wakhe. Udokotela ngamtshela ukuthi hayi singancedisana so. Kube yinto yenu lobabili. Kodwa ungalokufihlela ubuye ngesibhakere. Njengalokhu esesikubone ubuye sushaya umfazi subuye umthethisa ngento engekho akulunganga. Into eqakathekileyo khonoko ngivumelana lobaba uMkandla, khulumana nini livumelane line kuze ukuthi kuma sekubizela umphakathi. Kudala kwakubizwa kuhlala idale obaba omdala kumbe uanti kumbe ubani bani kuhlaliswa ukuthi kule ndaba enje. Kodwa mina ngibona ngani kuyabe kube yinto eyabantu ababili umuntu lomkakhe kuphelele kibo.
Uyayizwa indaba kapa kuthiwa obaba lapha yibo bangani bajala ukufihlafihla phela.
Ngiyavuma sibili lami ngingubaba. Angithi amadoda vele balakho khona kuyani ukuthi mina ngiyindoda asoze ngibonakale ukuthi ngiyehluleka angisoze ngikhala inyembe zami asoze ngizibonakale zijuluka kumele indoda inyembe zendoda ziphelele esifubeni ngaphakathi. Nakusisizi kuyalimaza abantu khona lokho. Amadoda amanye wona la ehlulekayo kabafunde ukuthi bathembane labo mkabo bakhulumisane. Kakumelanga kube lento eyanyisa omunye komunye. Kambe abantu behlala bonke uyini omunye ongakaziwo komunye anti bahlala bonke. So akumelanga kube lento ekhanya engathi iyabayani nokubahluphayo enzikini yenhliziyo zabo. Kabakukhuphele ngaphandle njengoba amadube esitsho indlela izatholakala. Usibekele umuzi vele wakhiwa njalo kawakhiwa ngokuhamba ukuthutha lapha nalaphayana. Umuzi kuyenzakala izigigaba zilungise ngabantu ababili mbabalutshwane abantu babone behamba besithi alapha kuyaphilwa. Kanti kulezinye inkalakatha umuthi wakhona yikuthelana iqiniso yikukhuluma hhayi khona ukwezifakela loko ngokwenyamazana zendle atho kwabantu abaphelele
kakhulu Mkandla.
Nxa singabuya kuwe Madube njalo siyabona ukuthi aso obaba kuphela. Ubaba uyagcina esuka phela ngkhaya esithi ngapha ngkhaya akusalunganga sengithola ongcono ngale uyabekhuluma ngamacansi akutsho khona
kuyenzakala. Ngani ngiyavumelana lawo yikuthi lathi omama kwesinye isikhathi asiziphathi yithi esicina siqotho babe ezindlini. Umuntu ongumama kuyamele aziphathe ethi noma eziphatha futhi kube lokuzwanana kube lokukhulumisana lobaba liyenza izinto lonke. Namhlanje baba siyenza lokhu kusasa siyenza lokhu baba namhla sithini mama sithini. Uma kungalakukhulumisana endlini yikho abantu abagcina bephuma phandle ukuthi anzamkhawulisa namhlanje nizayenza lokhu.
Ungena baba Mkandla.
Yebo iqiniso lelo ukuthi labo omama bakhona abanye abangakwaziyo ukuthi umuzi wathiwa njani. Ngingathi kwenye indawo omunye umama wakhuluma ngesilungu wathi some wives are nice. Abanye omama zingqamu kabakwazi ukuthi nxa behlezi abomama benzeni bayamkwazi ubaba bamkhonxa bamthili. Angitho oze ukuthi ngiyabubalekela ubuhlungu lobo. Ngingatsho ukuthi kumele abe sesiyakwenza ungayisikho kodwa iqiniso yikuthi uzambubalekela ubuhlungu lobo abe sesiyathothwa amanxeba. Kwenye indawo yena kungamele avempi ngabe ube lawo ngasekuqaleni. Labo omama labo balo mlandu wona lo ukuthi nxa kungathi kuyakhathaza kabayiyekele ukuba zingqamu kabahlalakukhulume vele umuthi dube lo madube lomphakathi yikukhulumisana. Abantu baginye ilitshe lokuzigqajwa kwabo bakwazi ukuthi nxa befuna ukwakha befuna ukuya phambili befuna ukuba nezithunzi befuna ukubukeka befuna ukuthi baphume ngabantu abalungela.
lapho liswe umnumzana Thande kwezinti Nkandla lonkosazana Precious Dube silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingayikhatshana kule Studio 7 Live Talk lapho esiqhubeka sixoxa ngengxabangqoza ekubandla le MDC.